ndaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu wekuseni mhla ka 11 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amakhansili yamaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetrolo ledizili okulokho kuqhubeka elizweni.
Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokucina kuphuma imikhuhlane yoneye coronavirus.
Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulendawo.
So abantu bahlale bevalweni okwamaqiniso labo bayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-park lamanye ama-social stakeholders babone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuphanga singakayenziwe le drug damage.
Umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats eMelika ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka. Unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisayele Missouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetrolo ledizili elizweni. Amakhansili athi abhekane lodubo lolu agoqela eyakobulawayo eHarare leMaswingo. Lanxa uhulumende esevumela amanengi amagalaji ukuthengisa amafutha izimoto ngedola leMelika, amafutha la elokhu engatholakali njalo lapha atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa loCounselor weDivara Sekwa kuward 39 eHarare, umnumzana Thamsa Nqahadebe.
Konapha ngikhuluma nawe so imota iku-M kodwa singabantu ababhizi kakhulu ngoba sifuze sigijime lapha nalaphaya zama ukuthi izinto zihambe kuma-community ayethu. Hhayi, lapho uhulumende ufuze enze something ngendaba ye-fuel shortage.
Le ethengiswa ngedola leMelika yona kalitholi yini kumbe kalilalo lelo dola?
Uyazi ukuthi tivele umthetho okhona, ipolicy ekhona ithi akukavunyelwa ukuthi sisebenzise i-American dollar. So ukuthi abantu bathengiselane nomukuthi lihole nomukuthi uthi uyayizuza ungayizuza ngapi, kasilayo. Especially thina amakansela kasila okunye esingathi sikwenza ukuthi kuthini kuphumise i-American dollar khona kuvele kukhansili ngokwayo saliswa ukuthi umuntu ose-America noma ngapi abhadale le mali in form of American dollar kabakuvumi konoko noma ezifunela yena yedwa kabakuvumi konoko.
Njengomasipala ukusilela kwepetulo ledizili lokho lingathi kuyaziphazamisa yini inhlelo zenu? Nxa kunjalo kusiphazamisa ngandlela bani?
Njengomasipala kathesi thina sihlala njengami lapha namanye amakansela akuma high density suburbs, lisiyazi ukuthi i-infrastructure yethu engendaba zamanzi ngendaba zamasuwa isiluphele and for a long time kayizange irehabilitetwe. Okutsho ukuthi kathesi sesibona ama-blockages amaningi kuende angaba yisiko ukuthi lathi siqaphele kakhulu ukuthi singayenza njani ukuthi sivimbe ukuthi ukuthi kungabi lokugcina sisiba lemikhuhlane ngendaba yama-blockages lawa. Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus. Uma kudingekala ukuthi umuntu azigijinyise ebonakele ukuthi angaba nayo, ingabe idaria lezi eziphumayo, kufuze ukuthi izimota zibe namafutha ngokuphangisa, kodwa siyaswela ukuthi singakwenza njani, uhulumende ancede khonapho.
Lo Councillor Thamsanqa Hadebe weTsevarasekwa kuward 39 eHarare ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulindawo. Ugatsha lweZimbabwe Parks lutshele iStudio 7 ngomgqibelo ukuthi kuthunyelwe ingcwethi zenyamazana zendle ukuthi ziyocubungula okwenzakalayo lokuthi libulawe nale libhobesi. Umoyi ubikwa wehla esilindweni sesitimela esithiwa Kennedy Siding. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wangena igusu lapho kwakulesilwane lesi sambulala, kodwa asizange simudle. Wokudanise izihlobo labangane bakhe abamngcwabe ngesonto ekhaya lakhe eChinoyi yikuthi ubevele edingakala ukuthi aziswe ngokugula kukayise laye obhubhe indodana yakhe isibulewe isilwane babekwa ngelanga linye elangesonto. UChris Gande uxoxe lo councillor weDethe umnumzana Stanley Torima webandla leMDC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sahamba kuhle ukuyomweka, sasebenza kuhle, but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe, badabukile abantu bendawo yangkhona. Hhayi, umuntu ongekade ekhona vele, hhayi ayeziphathekile kakhulu.
Njengoba sisizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa yisilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho, lithole yena esebekiwe na?
Samthola engakabekhwa, bathi bamelela ukuthi abezebalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye, but into yayikhona kukhanya ujaka nguye wacala ukubhubha, so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala yakusama ngakhuthi izinto kungcono siyebonana la engakazi. So besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile, so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya, ifoni sizele ngangangapha kuphezinye izihlobo abangani, yikho sebemtshela lwana ukuthi umuntu lo kambe kuyomthola lo sesobona khe. So hhayi, abantu badabuke kakhulu, saba buhlungu, kajusa ubuhlungu. 1 family, 1 time, 1 hour, and all that. Kwangokuthi kade ungumumo ongarayithanga.
Sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Abakwazi zeganga lezi abasebenza khona ngalo, ama-professionals angkhona, baya indlela umaphana anyathela ngayo, bayamazi. So kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa. So mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolakha, ngithomi ulolakha lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu, so vyazi can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa.
Kuhamba njani izakhamizi, ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama?
Asuku zonke abantu bayahamba even kusobusuku, but lo mbonakalo wona lo khathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje, but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphane ngahambela indawo yenaleyi singalahlekelwa lempilo. Akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu, lo mntwana wabulawa phakathi emaphandleni enjenjeu. Khathesi lethi singakw
kwanza kuti sizvisise zvamo kuti hai kale gangeni munthu lokati esegangeni pati konoko kuti siyabisana nemuntu kumuntu engasi kalanga konoko ikokuchenziswe kuti hai asiso asisalungani isuri vanishona leso avantu vahlale nevhaleni okwamaqiniso lavo vayakutaza sivini kuti avaona lezinyamazana lezi ave parks lamanye amanesisa stakeholders avaone kuti isilwane lesi siulawe lokuphangisa singakayenziwe lot of damage.
Lo ngumnumzana Stanley Torima, ukansela wedethe engowebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi indlela umkhosi wokunanza ilanga likazivuse Independence Day uza kuba wehlukile njalo ubukeka kuleminyaka edluleyo. Umkhosi lo uzaqhutshwa eBarberville Stadium ngoBulawayo phakathi kwenyanga ezayo njalo lokhu ngokuqala ukuthi ungenzelwa eHarare. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Mutswanga utshele intatheli izindaba izolo ukuthi abazaphatheka kulomkhosi ngabasekhaya lakwamanye amazwe. Idili labantwana liza yandulela lomkhosi eTrade Fair kwaBulawayo mhlaka 17. UMavela Sinakamba odlalela i-Aston Villa yeBhilithane yena engowewange nguye yedwa kuqembu lakhe onconywe ngumkhokheli waleli qembu uDean Smith ngomvulo ngemva kokunqotshwa ngeleLeicester City 0-4. Iphephandaba leThe Herald lithi uDean uthe uNakamba nguye otshengise ukudlala ngokuzimisela njalo emaka kakhulu kukanti le bhola hube liqhubela abanye enkundleni yeKing Power Stadium kulelo lizwe lanxa nje bengasanqobanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ukhuluma lelathi emakwe lapha eGwanda. Hey, thandithi ngikhuluma ngodaba le-coronavirus lolu. Udaba le-coronavirus lolu sibhekana lokuthi sokuzaba izikhathi zokuthi abantu kube imihlangano leyamaphasika, abantu babe lembuthano. So abantu uzuze la sisesaba nxa kulabantu ababevela kachana bebuya embuthanweni njenganaleyo ukuthi bagcina bemethekisa into enje plus kukhanya ezempilakahle yakithi ngaphe eZimbabwe ivele ikhanya ingani phansi ukuthi ngawo uhulumende sibili uyakunanzelela sibilokhu akuphuthume sibili masinyane kuthi lalolu daba lukayitayita marero ayi uhulumende ngawo uyangenela ukuze kuphathiseke laba bemula bala mawu esewadlula kulo mhlaba abekwe phela kuhle ukuze kwazakala ukuthi hhayi ubani ulele laphana kulokuthi nje cache nje emthokothoke. Hhayi
hhayi, thina siyaphila. Likhuluma noNcube esendaweni yaseGoli. Wakathi ekhuluma omunye umuntu wayabuza ukuthi kanti ma sithandaza sithandaza uNkulunkulu sisithi uNkulunkulu kalwele uSatani, uSatani wakhona ohlukumeza abantu kungubani? Namanje sisabuza ukuthi khona kathi abantu behlukunyezwa kangaka begcwele amazwe bekuphula amalungelo abantu aphulwa ngubani? Into efanele yenziwe ukuthi international military ngenele kususele umbuso lo wamasosha lo khona kwamanje, ngoba sisuke embusweni kamgaba sesingena embusweni wamasosha omunye ohlukumeza kakhulu ukudlula lo kamgaba. Ngiyabonga.
Mina ngesingami ngibona kungekho nje ukunakwa kwamalungelo abesifazana eZimbabwe. Umuntu wonke emhlabeni uza ngowesifazana, ehlukumezeka, esizwa izinhlungu, evisa umuntu emhlabeni. So wonke umuntu ohlukumezeka ohlukunyezwa yi-government ozwa ubuhlungu kakhulu ngowesifazana kuqala, before sonke sizwa ubuhlungu. So akukho lokhu kuthiwa kunakwa amalungelo abesifazana. Amalungelo abesifazana avele ahlukunyezwa kudala. Abantu sifanele sikwazi sikubeke njengoba kunjalo. Ngiyabonga msakazi, ukhuluma nohlongwane lapha obuye ekhesi. Ngiyabonga.
Salubonani asakazi umfakazi Dehavroni. kanti kambe thina abantu amadoda singakujabulela nsuku zonke ukuthi nxa ngolesine kukhulunywa ngokuthi omama bayancindezela thina yithi abancindezeli phela kungani omama bengaziphileli bodwa nxa bebona ukuthi thina singabancindezeli nabantwana babafana izinto lezi nje ziyindlela ze-divide and rule yikho usendu lwesi-India bahle baluyala bathi vele abalungile vele bangenelani ne-culture yabo namhlanje kwathathwa yithi abantu abamnyama njalo abantu besilungu nxa bebisa imithetho yabo bayibisa le mali phambili ukuze abakhokheli bayilandele bengayilandela ngoba befuna ukunika izimali babe sebeyifaka amakhandeto kanzima singakhangela mina lapha nxa ngidlala khona ngotshani nxa ngingakhaphampanisi ngibona ngani i-85% yabomama kabayidawa abathathanga njalo asizobafa abathathwa ungakhathaleli ukuthi umhloko unganani ungathi uyadingisisa thina esihlala khona imbangela yiyo abalungile yokuthanga ba-equal rights yangala u-50-50 akusela ndoda efuna ukuhlala nomfazi ngenxa u-50-50 lathi khona ngale elizweni khonapho kuyasondela sokusondelela ungakhangela abantu behlukanayo imizi yehlukana suku zonke imbangela yenaleyo kodwa omama labeli babeka phambili laba abakhulumayo kabakubeki khonokho bangabahlukuliziwe ngobaba vele ongahluphekiyo phakathi kwelizwe kunohlupho olubuya luthi lulante umuntu ongumama nodasibi phakathi kwelizwe lelelo kumbe wonke umuntu uyahlupheka ake siphumeni icini eqinisweni ukuthi nxa kwathi liyathi omama bayahlupheka kakhulu ezimbabwe ikakhulu abasemakhaya obaba bakhona bahlala baphila kuhle ngibona ngani nje i-divide and rule esingene emakhanda yabomama enza olutsha lu-divorce nsuku zonke kasali ukuze ukhangele okunye kodwa ungani sokudlulisa amalawulo
igama lami uSibusiso Nsele. Ngisacela ukuphawula ngodaba engilubone elunye lusekhuleta lapha ku-social media. Kunento engiphatha kabi. Kunempuphu ekade ifanekisiwe lapha ibhalwe uruwayo. Basidelela kakhulu ongakuthi mina angazi ukuthi abantu basindebeleni kungani silalisa inkophe kanje abantu bedlalela phezu kwenu kungani ma kukuthi umuntu ulimi mhlawumbe kakwazi ukulubhala ecele mhlawumbe ebhalelwe ngabantu abayibona abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela siyacela ukuthi abayibona abakhiqiza ibhaleyo mpuphu abafonele ku-Studio 7 bekhansile idoti yabo le ebhalwe lapha
umuzi olomama uqinile kakhulu ngoba ungananzela omama ayibasephethe imizi bexhaswe kahle ngurhulumente ngama-NGOs ilizwe lingaphumelela lingathuthuka kakhulu abomama bayalima izingadi emakhaya emadolobheni manje sekufana nje thola kule mbhida bethengisa bezama lokhu nalokhuyana ukuze kube nokudla endlini obaba abanevele sesilenga ngako mama yikona ndithumelele amavesi ukuthi umfazi owakhayo osebenzisa izandla zakhe ngohlakaniphileyo oyisiwula ngezandla zakhe uyadiliza ohlakaniphileyo uyakha yiko ngananzela omama abahlakaniphileyo imizi imile so ngiyafisa ngayo igovernment iyangenela incedisa abantu okumama especially emakhaya ngesikhathi sendlala engaka nesimo somnotho simi kubi kangaka abantwana balala bedlile ngabomama bebamba lokhu nalokhuya ngikhuluma nje emakhaya okuncane khona kokulinyiweyo babhizi bayahlakula bayalinda bayenze yonke into
ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi ingabi mide kakhulu impiko yenu njalo ingabi lamazwi ethukayo kumbe awenketha bechabi likhumbuleke ukuthi siya live streama kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele njalo sithanda ukubonga lokwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook kanye labasilaleleyo ke ku-radio uGod knows Khumalo uthi morning msakazi we-Studio 7 koBulawayo Lupane eJocholo ngiyalibingelela ngise-Bryanston eJohannesburg ngoGod knows lo Khumalo uJohn Taterela uthi livuke njani sihlobo uMandla Joshua Yoram uthi livuke njani msakazi wethu siyabonga ngokusethulela izindaba ekuseni malanga wonke sihlezi sisizwa sisekhaya noma ngabe sikuleli ele South Africa uCaroline Sibanda uthi livuka njani msakazi kuwe ube losuku oluhle silo limukheni khumalo laye osasi kubukela lapha njalo sike saba lo Jason Maphosa lo Musa Mazibuko ngithemba incingo lamnise lwaginyile amanye amnabizo singakake sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Ashraf Ghani weAfghanistan wethule isinqumo izolo ebusuku esokuthi kusungulwe uhlelo lokukhulula inkulungwane zezivotshwa ezingamaTaliban ngesikhathi ibutho leMelika seliphuma kancane kancane kulelo lizwe. Lokhu ngezinye zezivumelwano ezalobelwana phakathi kwamaTaliban lohulumende weAfghanistan ukwenzela ukumisa impi labo esileminyaka elithumi lasitshiyagalolunye. Ezinye zezivumelwano ezenziwa kumalanga angamachumi edluleyo zithi ibutho leMelika eliseAfghanistan lisuke kunyanga ezilithumi lane ezilandelayo, njalo konke kungaqhubeka ngemfanelo amaTaliban azakhomisana umlotha lamanye amaqembu kulelo lizwe. Ibandla eliphikisayo eMozambique ele-Democratic Movement of Mozambique lithi kufanele uhulumende amemezele ukuthi kulempi kwesinye isigaba salelo lizwe eCabo Delgado lapho osokuhlale kulabo mali cacha khona okweminyaka embalwa. Umkhokheli walelo lizwe umnumzana walelo qembu umnumzana David Simango uthi lokhu kuqakathekile ngoba kuzaletha ithuba lokuthi amanye amazwe nenhlanganiso emhlabeni jikelele bencedise uhulumende ukulwisana lamalwe cacha la. So kwafa abantu abedlula amakhulu amahlanu, kwatshiswa izindlu ezingamakhulu lamakhulu ngamalwe cacha awukholo lwesimoslem kulindawo. Kodwa abanye bathi kungenziwa njalo ukuthi kumenyezelwe ukuthi kulempi osamabhizinisi bakwamanye amazwe abaseyi kusungula umsebenzi eMozambique ngenxa yalokho. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, umnumzana Joe Biden, ilunga lamademocrats ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Ngalokho umnumzana Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli welizwe umedlule kakhulu uSenator Sanders okuzabangela ukuthi kube lukhuni ukuthi amfice lanxa kusalele lanxa kusasele amanye amadolobho. IMichigan iyo ibingumvuzo omkhulu njengoba ilama delegates alikhulu lamachumi amabili lanhlanu okuyiwo atshengisa olamaningi amadelegates ngoyotshengisa ukunqoba kumncintiswane. Amavoti eWashington, Idaho leNorth Dakota alokhu esabalwa. Ngaphambilini kwalolu daba sixoxele umnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izomosazwe ukuze sizwe ukuthi umbono wakhe uthini ngalolu daba.
Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa uHillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu ongani ulethuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment nguBiden. Kodwa-ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusobala ukuthi iAmerica kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi olunxele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu. Engileqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden sim lo Sanders uzakunanzelela ukuthi uSanders ufana loTrump kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu uSanders ukhuluma izinto eziphikisa iestablishment kakhulu kuza kuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi nxa uSanders engawina ama primaries nalawa awe Democrat ayidibana loTrump yi-election esiyikhangeleleyo, yi-competition esiyikhangeleleyo.
Sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu, u-Reverend Jesse Jackson, yena u-indose umnumzana Bernie Sanders, wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama. Ungathini ngalo?
Into ayimelayo, kamelanga i-establishment. Umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle, benganakekelwa ngumbuso we-America. Yibo abantu abamelwe nguSanders. Njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobandlululo obeluzizwa luthiwe ngaphandle, obeluzizwa umbuso usubaphunyukile. UTrump uphakeme wabamela namhlanje ngupresident. USanders ke nguTrump wamademokrat. Sikhangeleni ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana. Ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khuhlu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu ikakhulu abansundu lalabo bantu abancindezelweyo abantu abangathandiyo indlela iAmerica ebuswa ngayo.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Okwamanje ke nanko umculo kaLikhwa okancube esithi ngiqome.
Sondela ntokazi ungesaba intombente izinikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesaba ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho ngiqome ngezinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza 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 come ntombaza
kude mani yiniki zela abantu zebantwini asilemathandeni singabisempini ukwenza kwela ngumthakathi kakutshayela amathambo iqome ntombi ngibe ngunowa.
Yebo ke umculo kaLikhwa okancube kambe bangaka bangakwenza okuthiwa nguLikhwa ukukhwela isihlahla nyovane ukuze uqonywe yintombazana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonga njalo abanye abasebesixhasile ebesingelabo kuqala. MK Jau, Uselupane, Unomen Ngwenya, uVusi English. Siyabonga Liz. Divaneni njalo kusasa ekuseni kuhlelo olufanayo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.